lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli because izulu leli azange silibone lithina the way eline ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time owakathesi angisoze ngiyenelise until and unless ngakhuluma nabo health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning liyani yama-drains ama-blockages lana ade khona. So ku-writing sokukhithiwe konke in, but at the moment work is still underway. The cleaner bezama ukukhipha ama-blockages lawana.
Labo-ke abaseleyo ewadini yakho.
Laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo, amanzi azangangeni. Wonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bafakwa kwezinye indawo. And then labo abaseleyo kwenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana.
Kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi ku-guest lodge?
Hayi akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile. So amanzi lana bakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle be-dry izindlu leziyana, but since angiyaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulama-floors ukuthi amanzi lana aphume. So bebelokhu bechaya izinto leziyana,
besabela ukutshontshelwa nxa impahla zabo zisegcekeni.
Hayi ama-chances okutshontshelwa they are very slim. Because bebethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona bezama ukungani bayazidraya phandle on the lawn.
Selike lakhulumisana yini lo hulumende lezinye iziphathamandla zakhe ngalolu daba njalo bathembisana?
Civil protection unit eke yafika bakhangela bebepromisa sibili ukuthi bazayahlala phansi and then andiyakwazi ukuthi ama-councilor they are controlled from Harare, but labo they sent word out to the people ukuthi whoever ama-wishers abakwanisayo at the moment bebelokhu bengenela benceda abantu. Sisamelele asikabi certain ukuthi lingachaya futhi lizaflooda okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo lempahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama-organization ama-churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu o-cooking oil isitshebo. So kungani kungcono, the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bephiwa one room ukwenzela ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane nje.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama-big rooms but it's just one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba kodwa indaba yamabhuku ilokhu isafuna uncedo. Amabhuku akakwani kuze amabhuku abo anethwa lizulu. Ama-exercise books ikakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates, ama-birth certificates, ama-certificates omsebenzi bakhona. Abalahlekelwe ngama-certificates lawa njengabo-birth certificate bayakhona ukuyaphiwa amanye ko-registrar. Sike saba le team ye-CPU eke yabuya on the ground i-assessor layo ukuthi i-damage ibingakanani. So u-registrar also like she's housed at the same place lapha abakhona, so bayakwanisa ukuthi bahambe bethola uncedo.
So kulabanye abezinkonzo labosomabhizimusi abancedayo ngempahla, luningi yini uncedo oselubuyile ebantwini kumbe lokhe kudingwa oluningi?
Lokhe kusadingwa uncedo oluningi. Bakhona sibili osobhizinisi labama-church abake bafika sibili izolo babachiyela, but into eziningi bekuyikudla. Into zokugqoka azikafiki kuhle kuhle.